Ukukhuleka kwami ngokuthi kona ngabe baba uJamisa banazelela bekhangile ubana ukhetho lubuyile soludlule olunye luyezayo ngo-2023 baqale manje ukwenza imisebenzi eyokuthi wena nxa u-2023 efika abantu bakhangele ukuthi hayi sebezele ukusebenzela kwani ngaleso sizathu singakwanisa ubana sibavotele. Hatshi ubana ulokusilwa ulokusithi into ngiyakho bakudlebelezele kodwa phela kwaba lebenzeni indlela ezokuthi wena ulungisile kodwa kwana wehlule ukulungisa waya emadaba ekhodi nale wehlule ukukhipha umfazi bangikona kwazi kwavumakala ukuthi hayi ndoda ukhethe lolaso lwakho ngoluka baba umnangako kodwa wena ulokuyalo loku ubamba inkani ufuna ukumisa into zokuthi zime ho pho-ke ungumkhokheli onjani ngoba umkhokheli ngumuntu ovuma ukusacrifisa yena kodwa for the better of isizwe sangona nabantu avuma khokhela. So nxa wena ungumkhokheli oqotho kumele ngabe ukuthi hhayi akithi ukwenzakele kuyenzakele u-2023 useduze wakathe asakheni ukwenzela ubana abantu balabe sibakhokhela bahlale kuhle hatshi ubana abantu bakhokhela ubazisubuhlungu ngokuthi kuswelakala izinto kukhwela izinto nenxa nje ukuthi wena ufuna ubana ungene kwesehhofisini naleyana ewukhokheli khonoko mina ngibona ngantu wangumuntu ofuna wamkhokheli kodwa napha futhi selfish xa sesufaka esikhibeni uyabe usu-selfish uzikhangelela wena ungakhangeleli uzulu yena lo ofuna umkhokhela.